Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Siyamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 9 kuMpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Right, in the COVID-19 le corona, as a one institute is flung and my lectures physically, but for what is on the online, who lives in my Funavala is named Amadata, which is what I guess what I afford. So at least in Masia and Jesus, which is Tolama Amadata, Yagora.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi iCOVID-19 isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku okuvezwa ikukhuphuka kwenani labahlolwa betholakale belegcikwane leli ngelanga. Umongameli Joseph Biden weMelika uvula ngokusemthethweni umhlangano wokukhuthaza umbuso wentando kazulu lenkokheli yamazwe awezwekazi le-Africa owe-Summit for Democracy. Amabandla ezombusazwe athi alokhu ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngesikhathi kulindelwe uhlelo lwekhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalolu hlelo eZimbabwe Electoral Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi iCOVID-19 isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku okuvezwa ikuqonga kwenani labahlolwa betholakale belegcikwane leli ngelanga. Lokhu sokubangela ukuba lamakolishi emfundo yaphezulu amaningi abanjwe ngamandla okuthatha amanyathela okuphindela kwizifundo zebulenjini emizameni yokwehlisa ukuthelelana kwaleli gcikwane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abafundi bemakolitshini amaningi emfundo yaphezulu bemukela ngemibono ehlukile ngezifundo zebulenjini. UVigilant Shoko ofunda eMidland State University uthi kuhle ukufunda ebulenjini kodwa kuyadura.
For what is funded online, kulezi mali ezifunakala eziningi. Amadata ukuthi siwathenge angeke siwa-afford. So at least ngasiyancediswa ukuthi sithole amadata lawa.
USharon Khumalo laye ofunda eMidland State University uthi ukufunda ebulenjini kulobuhle lobubi bakho.
Uhlelo lolulu lulama-advantages lama-disadvantages. I-advantages ukuthi liyasenza ukuthi sivikeleke kumkhuhlane lokhona owe-coronavirus because really the virus is so deadly, abantu bayafa and lathi i-health yethu iqakathekile njengama-students nama-lecturers. So ama-disadvantages ukuthi in terms of i-data, i-Wi-Fi esiyibhadala ku-fees lana esisebenzisa esikolo at least ngawo kwekuthiwa nxa sisezindlini seyithunyezelwa lathi ukwenzela ukuthi sikwanise uku-accessa ama-online lessons wona lawo.
Osakhulayo olilunga ledale lephalamende eBulawayo East uNkosazana Melisa Chikambi uthi ukufunda ebulenjini kuqakathekile ngoba kuza kwehlisa ukumemetheka kwe-COVID-19.
Kuyaminimiza ama-cases e-COVID-19.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi kunzima ukuthola imali yokungena ebulenjini.
I-COVID leyi isiphambanisele into eziningi kakhulu especially kubafundi lapha asithele nzima shem kakhulu nge-COVID ngoba iza ngendlela ezitheneyo leyathi lisarelaxile lisayikhangele lebi khona sokubuya eyinye into esingaziyo lokuthi izophetha ngani njalo ungakhangela kathesi ayinto abantwana benas sebeyafunda online yabona. Abantwana laba idatha liyadura wena. Imali itholakala nzima. Ugesi uyahamba. data lethu eZimbabwe lalikhwela every day. Kana gcine omunye eswela ukuthi enzeni, gcine umntwana sephuma uhambe ethwele ilephu.
Umphathi intambo yedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube usekhuthaze uZulu ukuba ahlale eqaphele elandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni iCOVID-19 ezethulwa ngabezempila kahle.
Abanye nje bazihambela ngobusuku, omunye uvelale, omunye uvelale, ebuye ezohlanganyela labanye, uyabe engazazi ukuthi ulakho. Nxa ebuye wazohlanganyela labanye nje, akula test, akulani, isovius uyatshiyela ithelele lonke. Engifuna ukukukhuthazayo ukuthi ngithi ebantwini bakobulawayo, sicela sinanzelele, abanye bazabuya bevela khatshana bezohlanganyela lakho. Engxenye uyabe engazazi ukuthi ulakho, etshiye kuhlanyele kobulawayo. Asinanzeleleni, asizondani, kuyikuzama ukuvikelana.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abedlula ikhulu elilengxenye lenkulungwane 150,628, kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 129,095, kwagubha abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,720. Okwamanje kugula abedlula inkulungwane eziphose zibe nhlanu 4,996. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2,926,141 ngokugcweleyo, kuthi abangaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezine 3,907,860. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Senjalo, isikolo seboarding eSt Christopher's Primary edolobheni leGwanda sesivaliwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane leCOVID-19. Abafundi abakugrade 7 abafika phose amatshumi amathathu batholakale belegcikwane leli kuliviki, okudale ukuthi abezempilakahle bethathe isinqumo sokuvala lesi sikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba eseGwanda. Silokhe sikudaba linye. Ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngosuku sokusethusa kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ebesezilungiselela ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa lumemezele ukuthi kulabantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamashumi amabili close to 20,000 ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus emaholeni angamashumi amabili lane edluleyo. Leli nani selithusa abaningi abavela eZimbabwe, njengoba kumaviki ambalwa bebehlaselwe yilo mkhuhlane wosuku bebephansi kwenkulungwane ezinhlanu below 5,000. Lokhu sekuthiye iningi lezizalwane zeZimbabwe zikhathazekile njengoba zilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Lokhu kwenzakala futhi ngesikhathi lapho kulindwe umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi enze isimemezelo ngemigoqo ezaba khona kulandela ukukhwela kwenani labahlaselweyo ngosuku. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Ethel Ndlovu uthi sebedlela evalweni njengoba sekuyisikhathi sokuthi balubhekise ekhaya.
Lokhu kodwa nje kuyasikhathaza kakhulu, cause isikhathi esilaso sokuthi siye emakhaya yiso sona leso. Kumanje asazi ukuthi kuzoyenzakalani, kodwa kufuneka sihambile emakhaya. Abanye sesiye sabukela izihlobo zethu zingcwatshwa zingekho, sishonelwa ngabazali bengekho, kodwa bese kuthiwa mabe kuyavuma besidedele sihambe emakhaya. Ngoba le ndaba inzima, le inzima mpela, ayisinikezi ubuthongo.
Abanye-ke abanjengoNyson Moyo besabela ukuthi abaya ekhaya bazalithwala le gciwane bayiligcwalisa ekhaya ngesikhathi ezempilakahle zivele zintengantenga eZimbabwe.
Imajority yabantu abasuka la beya eZimbabwe for ama-holidays, they are not vaccinated, abavaccinatwanga. Ama-vaccination nasezim are very slow and very low. So kusho ukuthi nje uDisemba lo is a death sentence for a country enjengeZimbabwe. Yikho manje ukuqala kwenkathazo iyangena ke manje corona eZimbabwe, and izongena strong ngenxa yabantu abasuka la bethi bayavakashela abantu abadala kanti cha babaphathela inkinga zodwa.
Umnumzana Vusa Ncube yena uthi ubuhlungu ukuthi uhulumende weZimbabwe ubevele seqinisile imigoqo yokungena elizweni.
Ezithi zisikhuluma kanje vele ezimu kunalo umthetho ukuthi wonke obuyayo kumele aye quarantine for 14 days from esikhwameni sakhe. Vele nje khona lokho kodwa sekuvele ukuthi whether ama cases akhuphuka uayenzani, eZimbabwe sebefakile vele umthetho ukuthi oya lapho 14 days quarantine, PCR test, konke lokho kusuka elokhuzweni esikhwameni sakho. Whether uteste negative 14 days quarantine.
Incitshika zithi ziningi izibonelo ezikhombisa ukuthi igcwane le-Omicron elimemetheka ngamandla kwele-South Africa alilabo ubungozi obufika kula aseke abonakala. Bangaphansi kwamashumi amane 36 abantu ababulewe yi-coronavirus phakathi kwabaphose bafike izinkulungwane ezingamashumi amabili abahlaselweyo. Zibika njalo incitshi ukuthi inani labavalelwa ezibhedlela lilogula phansi kakhulu xa kuqathaniswa le ndlela ebeliqonga ngayo uhlandla lakuqala elesibili lelesithathu sokuhlasela kwe-coronavirus. Uhulumende usebuye wapha imvumo yokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yesithathu okuyinto encitshe zithi iza kupha ukuvikela okukhulu ikakhulu ngalesi sikhathi ele-South Africa selingene kuhlandla lesine lokuhlasela ngamandla kwalo mkhuhlane. Sebe sedlula izigidi ezintathu over 3 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele-South Africa selokhu yaqalayo. Asebefile bona sebe sedlula izinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye over 90,000. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus sebephezu kwezigidi ezingamashumi amabili lesithupha over 26 million. Melesudo 7 Johannesburg kwele-South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Joseph Biden uthi kumele amazwe wonke avikele umbuso okhululekileyo ukwenzela ukuthi kube lentuthuko emhlabeni wonke. Wethule lokhu ngesikhathi evula ngokusemthethweni umhlangano we-Summit for Democracy oqoqoye leli zwe leMelika okukhuthaza umbuso wentando kazulu. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UBiden utshele abakhokheli bamazwe atshiyeneyo abehlanganiso ezizimeleyo labanye abasemhlanganweni lo oqale namhla njalo ogqitshwa kusasa ukuba uyaxega umbuso kazulu emhlabeni wonke jikelele.
Democracy needs champions. And I wanted to host this summit because here is the here in the United States, we know as well as anyone that renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires constant effort.
Ngibone kuqathikile uba ngenze umhlangano lo ngoba kukhanya engani kwehla ngamandla emhlabeni wonke jikelele nakwelemelika uba lombuso okhululekileyo. Lokhu kuvezwa luphenyo olwenziwe yi-Freedom House labanye. Kuqathekile kakhulu ukuba kube lombuso kaZulu emazweni wonke. Kwelemelika siqhubekela phambili sonke isikhathi sizama ukuvuselela umbuso obalulekileyo uthakazizelelwa ngabantu abanengi.
American democracy is an ongoing struggle to live up to our highest ideals and to heal our divisions.
Uthe ilizwe lakhe selibumbe isikhwama sokuvikela umbuso okhululekileyo emhlabeni wonke jikelele njalo lokulwela amalungelo entethelo ezindaba ezihlaselwa ngabanye ababusa amazwe ancindezela uZulu.
We're doubling down on our engagement with and support of democracies around the world. Working with our Congress, we're planning to commit as much as $224 million in the next year to shore up transparent and accountable governance, including supporting media freedom.
Sesilesikhwama esethulwe nguhulumende wami ledale leCongress esilemali edlula izigidi ezingamakhulu amabili $224 million ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo. Sizabe sisekela umbuso okhululekileyo intethelizindaba lokunye ngoba umbuso obalulekileyo uba khona nxa abethula imibiko bekhululekile.
Standing with democratic reformers, promoting technology that advances democracy.
Ekhuluma njalo emhlanganweni lo umongameli Hakainde Hichilema wakoleZambia uthe uthakazelela ukuba abantu sebezibusa elizweni lakhe.
In our country, Zambia, earlier this year we saw a democratic revival. The leading actors were the people of Zambia.
Ngomnyaka lo kube lombuso okhululekileyo. Abantu bonke benze kwaba lombuso okhululekileyo. Bazenzele bona ngokwabo ngesikhathi sabo zusenzwa ukhetho. Bazulwele bona ngokwabo. Ukunqoba okwenziwe ngabantu kuveza ukuthi umhlaba wonke jikelele ungakwenza konke lokhu.
They were brave and proud. They ignored the threats, the intimidation, and the obstacles that were put in their path to vote for a better future.
Abakhokheli bamazwe athiyeneyo okwamanje baqhubekela phambili besethula imibiko yabo emhlanganweni lo wenzelwa ebulenjini be-internet besebenzisa inkundla zokuxhumana. Kulamazwe alitshumi lantathu avela kuzwekazi le-Afrika alabantu abasemhlanganweni lo. EleZimbabwe kalibizwanga nguhulumente kaBiden. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi eleZimbabwe kalibizwanga nguBiden ngenxa yokuthi ilizwe kalibuswa ngemfanelo.
IZimbabwe ukuthi bayishiye phandle yikuthi ikhuluma idemokrasi ngomlomo kodwa ngezenzo idemokrasi ayikho. Akula muntu okhululekileyo kusukela nje kuZulu ozihlalele emakhaya kuze kuye kubona laba abakhulula abakhokheli bamabandla.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana kuthula majazi laye oyingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Angithi vele bayalwa abantu laba iMelika neZimbabwe. Yikho iMelika yafaka umthetho okuthiwa yiZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Umthetho lo ulezinqumo eziningi ezafakwa ngile Melika bezifaka ukuthi iZimbabwe izigcwalise. Ezinye zalezi zinqumo yikuhlonipha imithetho yeZimbabwe esingathi yi-respect for rule of law. Lokuthi nxa sisiba lokhetho lweziphathamandla lube yilokhu okuthiwa yi-free and fair election. Okunye okukhulu okwadala ingxabano yindlela uhulumende welakithi owathatha ngayo umhlaba owawusezandleni zabelungu.
Kodwa umnumzana Philippe Gawule owebandla leZANU-PF uthi akumangalisi ukuba eleZimbabwe kalibizwanga emhlanganweni lo.
President nalo Biden engusenator yibo abacraft izidera bona abantu, yibo abanikazi bezidera. So what do you expect umnikazi wezidera esilwa leZimbabwe bavele basempini leZimbabwe lo muntu nguye umuntu ke okuthi sibili thina njengeZimbabwe ukungena kwakhe kuthi ukuthi thina akutshintshi lutho America very foreign policy ayo vele azozitshintshe ngokunjalo asiexpect ukuthi basinxuse emhlanganweni yabo enjengayenaleyo ngoba balenjongo kuyakhanya ukuthi balenjongo umnikazi wezidera usemsebenzini ngako kathi siyagcwalisa khonokho ababekwenza bencindezela iZimbabwe ngendaba yeland babuhlungu njengeland ngendaba yeland kuphela akulanye into ekhona ngabandi bancisana labo Britain amazwe oBritain ngale.
Abasemhlanganweni lo bamele amazwe edlula ikhulu. Bakhangelelwe ukuba bazosebenza ngamandla emazweni abo ukwenzela ukuthi kube lombuso kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Dube.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Amabandla ezombusazwe athi alokhu ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngesikhathi kulindelwe uhlelo lwekhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalolu hlelo eZimbabwe Electoral Commission olukhangelelwe ukubhalisa umphakathi emawadini. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathabeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, usichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Sizama ngendlela zonke ukuthi abantu sonke sizasikhuluma nabo emasayithi ukuthi khona kaba-register ukubhalisa kuvota. Indawo esikizo kungananzelela indawo zethu zonke esinazo sile ndawo enjengabo-Big Bridge abasemakhaya bayetown, indawo enjengabo-Plumpton abasemakhaya kumarubal baye-Plumpton, indawo ezingamatopo emakhaya bayemaphisa. So kungangananzelela abasegwanda emakhaya bahlangane egwanda town sile nkinga inkulu kakhulu kunzima esiqhobana ukuthi indawo zikhatshana and indawo zikhatshana sibe sasijabulile ukuthi izethu ngakakhanseli indaba ka-6 December ukuthi abantu bayikithi bazo bale chance ukuthi babe khona kuma village yabo ba register kuma village yabo sasijabule kakhulu but uDuli esilalo manje ukuthi sibona even ama diaspora ngayizevakatsha emakhaya sasibe themba lokuthi bazo register ukuvota so yi problem esinayo kakhulu ukuthi abantu ikakhulu indaba yezithupha futhi abantu bakithi abangazithupha yokuwazi ukuthi ukuzima okukhona most emathebeleni abantwana abaningi abazalwa e-South Africa abazalwa abaselwayo ngesikhathi segrawundi izizukulwana zilazithupha konke lokhu sibe sijabulile sisanda ukuzalungiswa kodwa hhayi sinto kudala ekhulu kakhulu
manje uhlupho lolu abantu bayenzani bayenelisa yini ukuthola incwadi ukuthi bayithola ama-birth certificate ngezithupha
sigqugquzele kakhulu ukuthi bancediswe ukuthi bebhalele izincwadi okwamanje o-chief labo sebhuku bayazama ukubhala izincwadi ukuthi bahambe kulezo ndawo ikakhulu nganyanzeleli lasile problem ye-transport izimoto ezithwala abantu efika kunendawo so siyancedisa ukuthi khona abantu bayofika endaweni lapho abaza khona ukuthi barejiste futhi inani lulutshwana kuhamba kuleyo ndawo ba indawo ezikhathana kakhulu izulu kade liqalile kuna kuba nzima kakhulu kakhulu imigwaqo abantu kuze bayifika ethawini izimoto nalezi ezikhona kuba nzima kakhulu so silobu nzima obukhulu kakhulu ukuthi nxa izekhi ngazange icabange kahle ukuthi besivulele kusengesikhathi saba le problem kakhulu ikakhulu nxa sinanzelela izindawo esikizo ikakhulu osebhuku lama-village head izincwadi sabacela ukuthi babhale abantu abaningi bayakhala sikhulu kakhulu ukuthi hhayi ezincwadi kasizitholi kodwa silokhu sikhala futhi sithi ababhale izincwadi bayefika kuleyo ndawo
kodwa inhlelo zenu zokukhankasa ziqhubeka kuhle yini
abantu bayafisa ukubona bahlangana izinto esizenzayo kuphela ukuhlangana kuma-structures ema-ofisi ethu sicheck ama-structure ethu ukuthi sibize imihlangano ukuthi abantu babekhona kasivunyelwa kuba le problem siyadistejwa ngamapholisa kodwa sinangaza ibandla elibusayo yilo lenza imihlangano bona kiwa thinki le themba ukuthi into kuthiwa yi-COVID kayisebenzi but thina abasithanga i-COVID kathesi kuzoba nzima kuleyi i-COVID ekhona entsha le sibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba yibo vele abafika ngayo engingakutsho ukuthi abantu bethu abantu bonke bezimbabwe sebekhathele ngombuso okhona so bazimisele ngoba bakhuluma nathi besitshele ukuthi bakhitha sisebenze nzima ukuze sitshintshe lowo mbuso okhona
lo ngumnumzana Solani Njemnyama Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU PF ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
I think that is ZANU PF if ZEC does not come down to the people ukuthi bona kube lula ukurejista ngoba umuntu osuka lapha eminyela ukuthi athole imali yokuthi agada aye town afisise efamana lapha ukuthi amafisise ZEC kusuka kube nzima and yiko okunye okwenza ukuthi bona abantu besigcine bedonda i-registration igcine ingasayenzakali ngoba anto yabona kathi ethi already sikhuluma lapha koBulawayo we gain to lose ama-constituencies athize ngoba right now we've got 12 but ngenumba esinazo lezi ezi-registered to vote currently we might end up sesifelele 9 constituencies or something like that which becomes a disadvantage to Bulawayo as a province and as a city ngoba nxa singathi maybe it was a big slice of cake that was supposed to come in 12 pieces so kusitshuleza sokuyabeya 9 pieces sesilahlekele ngama-pieces angu-3 khonokwana in resource distribution kuya-affecta i-province ngendlela enkulu kakhulu so it's a worry definitely for us ukuthi izeki asiyenelisi ukuthi buye phansi but mina as far as I'm concerned when I was looking into it and trying to carry I think it's all about resources ngoba angithi i-budget inkona i-announciwe eparliament ayikapaswa loku paswa kathesi in-parliament ukuthi kona ibisicasa uba implementable ukuthi kona uminister of finance ayicasa ukudispesa izimali lezo ngoba ukuthi bephume phela izek it's all about money it's resources it's fuel it's all those things so yinto ezikhona umane sizigakela so which means that thina ama-parties bani ngapha somane sicasa ukulobha with parliament and amalungelo eparliament ukuthi labakithi speed up this process kumiswe kuyini ukwenzela ukuthi kona i-budget iqasa uku-implementwa and then izinto ziqasa ukuhamba ngoba mina I think that's one of the issues that is probably holding it back ngoba ukuthi kona ukuthi ona hayi izekele sikubuya ngoba ukwesajala lokwana nalokwana is just a total lie.
Abasakhulayo bezenelisa yini ukuthi bebhalise ngoba sasibona bekhala ngencwadi lezi zama ID. Liyakele ukukhangelela khona ukho kwa kwezithupa lencwadi zokuzala.
Yes, yes. Kakhulu sibili and I'm happy ngoba the president himself actually announced in one of his Meet the People talks recently ukuthi bona can we have a registrar general's department easing up on a lot of formal requirements lana akade ebangela ukuthi kona abantu bengathola amaphepha amadocuments abo afaneleyo. And I think we're going to have a situation whereby even Nyawazi Makaya, the Sogula Mosapo, doesn't do whatever is going to happen, but it was as the moon, who the ones who told her a map and self care, and then later on is to and so forth. And I'm seeing that strategy coming into towns whereby the president saying, no, let it not be difficult for anyone to acquire this. No, but I guess as we know, abantwana asebezalwa lensuku vele umuntu uhlezalwe ephuma empilo kwabana kumbe UBH kumbe emadadeyi uhlephuma ibhizinisi keke iabsele number esithupha already so kusiba lula ke lokwana kodwa sikhulumela laba abazalwa before that.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF esixoxelaye ekobulawayo. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Hela Melika libika ubana lizimisele ekubeni lethemba lokunikeza umuntu wonke inkululeko yokuzikhethela inkolo umuntu afuna ukuyilandela empilweni. Emazweni ayehlukeneyo womhlaba sesinanzelele ukubana uhulumende baqhubeka behlukumeza, bebopha, ukwethusela lokubulala abantu ngezizathu zokuthi inkolo yabo kayemukeleki kulawo mazwe. Kusho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba. U-Secretary of State Anthony Blinken, uhulumende ka-Biden Harris uthi uzimisele ekusekeleni lokulondoloza ilungelo lomuntu wonke lokuzikhethela inkolo ayifunayo empilweni ngokuthatha amanyathelo wonke okukhuza lokumelana labohulumende abephula lawo malungelo. Minyaka yonke uBlinken uba lomthwalo wokuqamba ngamagama ohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo abadingeka ukubana bakhuzwe kumbe bajeziswe phansi komthetho we-International Religious Freedom Act ngoba behlukumeza lokwephula amalungelo abantu ngezizathu zenkolo abayikhetha ukulandela. Lo nyaka uSecretary Blinken wazise ukubana eLebema, the People's Republic of China, Eritrea, Iran, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan, kanye leTurkmenistan njengamazwe asebonakale ukubana aqhubeka esephula ilungelo labantu nokuzikhethela inkolo abayifunayo. EPakistan, Saudi Arabia, Tajikistan, leTurkmenistan, uBlinken uyekethise kancane izijeziso lezi phansi komusa kamongameli welizwe awuvunyelwa yilomthetho we-International Religious Freedom Act. USecretary Blinken uphinde wafaka kuluhlu lokubheka ngelihlo lokhozi ele-Algeria, Comoros, Cuba lele-Nicaragua ngokuphathelane lamalungelo okuzikhethela inkolo. Uphinde wafaka kuluhlu lwamaqembu lenhlanganiso ezephula amalungelo lawa ngoba ele nkolo ayilandelayo melisana labale nkolo ehlukile kule yabo abanjengamaqembu amalucatsha awe-Al-Shabaab, Boko Haram, Hayat Tahrir al-Sham, Ansarala, ababizwa njalo ngokuthi Houthis, abe-ISIS, ISIS Greater Sahara, abe-ISIS West Africa, abe-Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin, labesi-Taliban. Inhlupho zokulondolozwa kwenkululeko yokuzikhethela inkolo emhlabeni jikelele okwamanje ikhutshwa ngabantu bona labo okumele bayilondoloze abanjenguhulumende, kutsho uSecretary Blinken. Bakhona njalo abantu abakholelwa ukuthini kakula enye inkolo ngaphandle kweyabo emazweni wonke womhlaba. Laba bantu bafuna eyabo kuphela inkolo ilandelwe, badale umona, inzondano lokulwisana lalabo abalenkolo ehlukile kule yabo abadinga ukubana bakhuzwe. elimelika lithi lizaqhubeka likhuthaza nokukhuza uhulumende bamazwe atshiyeneyo ukuthi afunge ukujezisa bonke abephula ilungelo leli njalo lizinikele ukusebenza labo uhulumende bamazwe ehlukeneyo, inhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla inkolo ezehlukeneyo emhlabeni jikelele ukumelana lenhlupho zokuhlukunyezwa kwabakhetha ukholo olwehlukene labanye.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.